Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo kwabhubha abathathu bevulawa i COVID-19. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa ungakathonisiswa.
Umeya wedolobho leGwanda uCouncillor Jason Majale uthi akusiqiniso ukuthi usetshiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT njengalokho okuthiwo yilelo bandla.
Hathi mina ngingumeya weGwanda uJustin Majale angizange ngitshiye ibandla leMDC Alliance eliyilo elandithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kwabhubha abathathu bebulawa i-COVID-19. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6638. Asebebulewe yilesi sifo sebengamakhulu amabili alesithupha 206. Kheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe yiHigh Court izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni. Ababili laba batshele intatheli izindaba izolo ntambama ngemva kokukhululwa nesibambiso sebail ukuthi ukubotshwa kwabo lokuhlaliswa ejele okwesikhathi esingaka akusoze kubethusele. Ungarivume uthi kubalulekile ukuthi umkhuba wenkohlakalo kuhulumende ulwiswe ukuze uZulu wonke aphile kuhle. UShingono laye ubonge uZulu weZimbabwe kanye labakwamanye amazwe ngokuchuchisa uhulumende ukuthi abakhulule. UShingono loNgarivume babotshwe ngontulikazi besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi abhikitshe ekupheleni kwenyanga kantulikazi. Ibandla leMDC Alliance lithi liyakwamukela ukukhululwa kwababili laba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi bafuna iziphathamandla zebandla labo umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Kurawone labo bakhululwe ngoba bengelacala.
Siyadumisa njalo siyathokoza ukuthi amajaha amabili ama human rights defenders uHopewell Shingono sekhutshwe ngebheli ye 10,000 RTGS. Ubaba Jacob Ngarivume laye sephiwe ibheli ye 50,000 RTGS. Sikubona ngani lokho ngumbhedo, outrageous bail. Kungenani siyathokoza ukuthi sebezahlangana lemoli yabo bayelatshwa bake baphumule ukuhlala lezigebenga labantu ababulawa imikhuhlane engapheliyo. Siyakubona mhlophe ukuthi ukukhutshwa kwabo ngamaqinga ezanu ngoba sebesesaba amazwe akhululekileyo iWestern Bloc yababhalela incwadi elukhuni ngeSouth Africa layo futhi iyeza ize kuluma lo Mnangagwa la manya ma stakeholders konke lokhu sebe ihlonipha sebe lenhloni sebe gijima ukuthukulula inyoni edibotshelwe kwenzela ukuthi abe befika bathi sebenze konke kodwa amabhela angikhona makhulu kakhulu ngani ngabantu abaphiwa amacala okubulala abantu siyabonga ipressure evela eZimbabwe kuma human rights defenders kuma political formations, kuma women and youth and students and individuals as they say siyabonga kakhulu ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ungaba lesilonda wena isilonda leso sikumuntu wonke your injuries are injury.
Kula malunga ebandla leno alokhu evalelwe agoqela usikhala lokura wone lithi ngalokho
sinethemba ukuthi abantu laba sebethukile njiko keselibona sebegijima sebetatazela akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa section 70 beconstitution yeZimbabwe umsulwa ungakathonisiswa njalo ukubopha abantu inyawo lezandla ungani ngamadizidenti ungani ngababulali ungani ngabantu abahlosi ukubhidliza ilizwe kutshengisa ukuthi abantu abathukile besaba intsho lesithunzi sabo hhayi mahlabe zulu asibeni lesivindi kodwa singathathi amanyathelo angenza udlame thina be-MDC silandela i-due process njalo i-rule of law.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Jason Majale uthi akusiqiniso ukuthi usethiye ibandla le-MDC Alliance waya kwele MDCT njengalokhu okuthiwo leli bandla njalo uselobele isigaba seMathebeleland South egcizelela lokhu. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni wethule umbiko esithi uhlangane lamakhansila wonke aweGwanda ngesonto njalo athi ayathokoza ngokuba khona kwakhe kukanti azancedisa ukukhankasela leli bandla ukuze linqobe kukhetho lomnyaka ka-2023. Umnumzana Phugeni wathatha isithombe elamakhansila la ayekhokhelwa ngumnumzana Majale umsekeli wakhe ukhansila Panolo Maphala elinye lamalunga edalele ephalamende amelele sisigaba unkosazana Lindiwe Maphosa labanye. Omunye ukhansila wenqabile ukukhuluma ngalolu daba njalo abanye asenelisanga ukukhuluma labo. Umnumzana Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi kungenzeka ukuthi ukhansila Majale wesaba ukuhlukunyezwa libandla le-MDC Alliance kumbe njalo useguqule umcabango. Kodwa yena uma ngamazwi akhe ngoba akula muntu owayebanjwa ngamandla ukuvumelana le-MDCT emhlanganweni owaqutshwa eGwanda ngempelasonto. Kodwa uKhansela Majale uthi babezixoxela nje lomnumzana Phugeni ukuze bezwe ayezokutsho njalo yena usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kukanti wavotelwa esikhundleni akuso ngabasekeli bakhe abebandla le-MDC Alliance.
Ngaqala ukuthi ngitsho ukuthi kubanzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu ngabe thethe isinqumo sezipolitics esingathi political decision ngalokho benza xolela kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifunisele okungabe kwenzakele. Ngikubeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJustin Majale angizange ngithiye ibandla le-MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokhu ngikhona phana kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini le-social media lamapitsha aphumileyo kodwa-ke okube khona ukuthi kube lalokho esithi engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxele awe ukunika indlebe ekugcineni ususitsho ukuthi wena uthini ngibaphumele egcekeni abafowethu kade hhayi indaba ngiyayizwa kodwa-ke ngiyabe ngidanise abantumayo ikakhulu abantu baka-1-7 nabantu begwanda jikelele aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abantume ngayo ngithi ngithatha enye iphathi ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho ebekukhulunywa ngoba bengisengibonele amakhomenti amaningi asuka ebulenjeni ukuthi athini kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osengitshele wathi mina sengithethe lesi sinqumo ngeva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MTC Alliance ngibikele u-chairman we-province ukuthi athi baka-chairman mina i-official position yokuthi silokho siku-MTC Alliance. Nxa kungaba lo munye kuya ngokusenhliziyweni yakhe kuya ngokusengqondweni kodwa-ke okuklear okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba se-Mat South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023 liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Baningi yini abacabanga njengani sesikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kuthoyo ukuthi kuthiwe sesithi MDC Alliance kukhahlameze abantu abaningi hathi eGwanda kuphela mhlawumbe iZimbabwe yonke umhlaba wonke sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elilabalandeli abaningi njalo nami ngiyathemba lanamhlanje ukuthi linabalandeli abaningi yikho sikhonapha njalo sinqobe ngamavozi amangalisayo. So siya ku-2023 iqiniso yikuthi mina ngendlela elokho ngibona ngayo ukuthi i-MDC Alliance izanqoba ngoba vele ilabalandeli abaningi lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelele ukuthi yiyo engaba yisombululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga edalela ephalamende aya ku-MDCT ayenza lokhu ngoba ifuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokhu sokusiya ngumuntu kodwa izikhundla lezo bele zicabanga ukuthi zaziniwa ngangabantu ngakho-ke yikho omele sisikulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ngabe ikhulumile kodwa-ke kule nto kuthiwa ngama-legal technicalities le kunye okuyi-political route ukuthi lanxa kungaze kube nama-legal issues athi lo senqobile kulalokho kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani. Sizabona lanamhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa yikho iliqiniso elikhona eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lo ngu-Councillor Jaiston Majale, umeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale emajawundeni eGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi akusilo qiniso ukuthi umhlabathi wonke owathathelwa abelungu uzabuyiselwa. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezokulima umnumzana Ancius Masuka uthi amapulazi azabuyiselwa angamachumi amathathu lasikhombisa 37 kuphela ayiwo aphansi kwezivumelwano lamanye amazwe ezithiwa yi-BPAS. Iphephandaba leChronicle lithi kulomongikazi uSister Pretty Mpala obesebenza esibhedlela sempilo obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMampala ubehlala elokitshini leMakhandeni njalo ubekwe ngolwesihlanu. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani bafowethu labodadewethu, linjani lapho elingabe likhona. ngaphe Zimbabwe udubo kuphela. Basakazi sinesicelo thina njengabalimi beZimbabwe. Siyacela basakazi kubana libe lisethulela okuphathelane lezomumo omkhathi. Lokhu kuyasincedisa thina njengabalimi ukuthi sibe sisizwa ngezomumo omkhathi ukuthi silungiselele njani njalo umkhathi wethu uyabumi njani. Kanye ngitho leviki sibe sikwazi ukuthi umkhathi wethu umi njani. Ngapha iRadio Zimbabwe kayibambeki ngitsho njalo iStudio 7 isesilalelwa ngabantu abaningi eZimbabwe. Siyalicela basakazi, ngumpofu okhulumayo esilobela.
Salibonani, salibonani basakazi abahle basakazi baStudio 7. Ya liphila njani khona ngapha eAmerica madoda? Hayi khani ngenkosi, lathi siyaphila ngenkosi. Into engifuna ukukhuluma ngayo lapha sengqondo yami nayo ukhondile kangiso la mina esenziplami lami senziplami kodwa yena wayekwenye ikhampani lami kwenye ikhampani. Unjonga lowo wasebona ephepheni ivacancy eHarare. Wasesuka egada esiHarare elanda ivacancy leyo. Uthi nxa efile eHarare uthi khona ngathi angangena kwi-interview. Hayi, ngapasa. Uthi nxa ngipase kuthe kusasa kumele ngihambe ngithatha umsebenzi noma senginike indlu noma ngikwase umsebenzi. Bathi kuye uvela ngaphi? Wathi mvela eBulawayo. Bathi eBulawayo, hayi sorry, besingakhangelelanga thina umuntu ovela eBulawayo. Thina sikhangelele umuntu okhonapha eHarare noma surrounding eHarare. Hayi sorry Mr. Moyo, ungazibuyelela eBulawayo. Ngazibuza ke ukuthi khona hayi khali ma ngenxa kunjalo njengale kuseZimbabwe. Abasithoneni babuya kube lamavacancy eBulawayo, ePlum, eCholocho, Bedbridge, bethe bethatha umsebenzi. Kusho khona vele abesiNdebeleni nxa engathola ivacancy endaweni zeMtwamtari, Harare, kusho khona umuntu okhona kasekhohle ukuya khona engawesti imali yakhe siya khona ngoba kasebe mamukele. Yabo indaba khona. Pho-ke ngangizibuza khona kathi njengoba nako le devolution of power. Kati yaphela ngapha, yaphela emoyeni nje njengomsuzo ukuthi umuntu uyathi dwi kunuke kudlule. Phela ani yasebenza phela liyani indaba ngoba indaba enhle i-devolution of power. Hayi, basazi. Konke uzobona uNkulunkulu kuyowaziyo. Ngiyabonga. Basazi abahle. Labalali bakaStudio 7 bonke.
Yebo, basazi bakaStudio 7. Linjani? Ya, ukhulumayo iMudlamini. Ngilapha eJezi. Into engikhuluma ngayo lapha nansi. Nangivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivumelana naye, ngumbono omuhle futhi lo. Ngenxa yokubana ake sithe nxa sonda iqiniso singahlohli ibhatshi sithi khona nguphi ufama omuntu omsundu oke wahambisa amabele eGNB eZimbabwe yonke ngakho lo yedwa. Ngitsho ikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhangeli muntu ngalo mbono ngoba two wakhathi si i-ada ilo mlungu hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanti khona nembali umbono womlungu lo mbono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawenze ekuphoyise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakule. Iyo mbono mina ngobona ngithi kwalo mbono uhulumende kamnangakwa urayithi wena ukuhambise phambili. Umbono wakho muhle mnangakwa ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempa kwabo.
Bakithi hlobo livuka njani basakazi bakaStudio 7 nabahloniphekayo. Bakithi into esingayitsho nje emhlabeni waseZimbabwe, mina ngazi ukuthi kukhona oZuma labo Ramaphosa azonezi zonke izinkokheli zesadiki shuwa zihlulekane ukuma eqinisweni zimele iqiniso njengoba nje umnyangagwa esehluleka kangaka. Mnangagwa kaphuma esikhundleni kavotelwanga ngabantu. Aluba wavotelwa ngabantu aluba uyahlonipha abantu akhuluma ngabathi bamvotela bakuphi? Ngoba nxa kungathiwa kuyayenziwa isurvey kubuye kuzobuzwa abantu laya ngaba nenhloni. Njengakithi emathebhelelendi imaze umbulali wabantu bemathebhelelendi lo mama lo nkosikazi kamthwankwa lo futhi angabuya kwazi ukuthi izano leyayikhulumelayo seqalisa ukukhuluma ukuthi emathebheleni ndisi minority uyakwazi ukuthi savulawa yiwamashona sesibe sabe kakhulu abantu besishone ela sisesabi niks uzacaphula abantu bemathebheleni ndenye indlela engaphezu kokwacaphula akazami ukuhlonipha abantu eke zibambe noma esidla imali yezane engakhulumi equmlomo ubhishophu lo weRoma ukhuluma iqiniso kamiyeki waye behlala bengathandi iqiniso bona ngiyabona.
Linjani bahleli be-Studio 7 endabeni yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus khona bobuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethonjeni ngoba nakuthi umuntu ahlale endlini hlezi ekhangela abantwana abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalayo bese kuza indaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu khangela kathesi umshanga uthethise ubishop uNdlovu emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphuma emzini wakhe kodwa eyibhale ngabobishop bonke besola into eyenzakalayo elizweni kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi ongkhona uphuma kuma-minority mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hayi uyasinceda vele thina as abethwakazi kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi so kuyakhanya nje kuyacaca ukuthi hayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu as abethwakazi alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe ngoba hayi bakhohlakele kakhulu.
Lawu ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Kube lokutshengisela kwabasola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa kwaba labatshengisela besola abatshengiselayo. Lokhu yikho okuhlangabeze uMongameli Donald Trump ngomvulo eze avakatshele iWisconsin lapho okwadutshulwa onsundu ngamapholisa inhlamvu eziyisikhombisa befuna ukumbopha. Kungelani lokucetshiswa ngumeya logavena wedolobho leWisconsin ukuthi engayi eKenosha ngoba engaphehla udlakela uTrump uvakatshele indawo ezatshiswa ngababetshengisela.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Sizabaphathisa kakhulu abalahlekelweyo kutsho uTrump. UTrump wahlangana labezomvikela hathi imuli yalowo owadutshulwayo. UMongameli Trump yena uke wathi omhlophe wadubula wabulala abantu ngesikhathi kutshengiselwa wayezivikela. Kodwa lokhu kusolwe ngabaningi ababalisa ozancintisana laye umnumzana Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames. But we must not burn. We have to build.
Ilizwe liphakathi komlilo kodwa silomuntu obasela lumlilo kulokuthi awubhule kutsho uBiden. Kodwa yena uTrump usole abebandla lamaDemocrats esithi yibo abenza ukuthi kube lodlakela lolu.
Yeah! Mandela featuring Boyoyo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentathele izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kokuhlala okwenyanga eyodwa lengxenye. Bathi kabasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo okulwisana lenkohlakalo elizweni. Umeya weGwanda uCouncillor Jaiston Majale uthi akusikoqiniso ukuthi usethiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.